Udube silalo ngezano yikuthi bangabantu abafuna ukuthi bafdala udubo bangadala udubo sibe chibilika bethi hayi sesifuna ukuthi silungisele lokho okulihluphayo bakhohle ukuthi sihlutshwa yilokho okwenziwe yibo sokhathe sokuzathwa uhulumende nguhulumende olalelayo ozulana labantu kudwa kungamanga bebevele befuna kufike khonapho alubana bebeqinisile ukuthi hayi sebemisa sibili kababhadale kungaphelele kumiseni kababhadale labantu bona la asebadilizela izindlu babadilela indawo zokuhlala akade enxenye sebehlala phakathi kwezindlu esezidiliziwe kusayakhwa ezinye yikho esingabona khona izanu nguhulumende olalelayo ngoba izitendi zonezo abazidilizayo yizitendi abaye sabona ngo-2018 if no-2019 behamba besiyazibuka ukuthi abantu bayakhile so ikuvalwa amehlo nje bebevele befuna ukudinga indlela yokukhanya ngani banguhulumende olalelayo baqala uhlupho sebebuya namhlangane sebesolve problem yakhona ukuthi sitshaye izandla izanu ivele njalo
Idale labaphathi ntambo bakahulumende ele cabinet libi kwalizahlala namuhla likhulumisane ngalolu daba ubona liphuma lesinqomo bani
kanti bona laba abahlalileyo besithi khona akumiswe ukudilizwa kwezindlu kungani bengazange bahle benzise inqomo sonke esesilinda icabinet icabinet sizothini khona sokumisiwe vele ukudilizwa kwezindlu ngamandlwane wona lawa yikho futhi okunye esikwenza sinanzelele ukuthi kugatsha lwezani politburo lulamandla ukwedlula icabinet yikho bona beqala benza isinqumo sebeyihambisa kucabinet ukuthi icabinet dinde ivume yikho esibona khona kulodubo khonapho akulanto entsha ezaphuma kucabinet esingakayizo aluba bengohulumende olalelayo njengoba bengitshilo icabinet kayihlawule kayibhadale abantu abadilizelwe izindlu zabo ngoba ukwakha izindlu ilizwe lomile kangaka kunzima kubuhlungu imali yakhona kayitholakali ikakhulu nxa sikhanda abantu bazihorela amabhondi ukuze uqoge lela amabhondi wethenge emkambo omnyama kumbe uthenga ngapi ibe ngama US dollar uyiwakhe imali enenga cabinet aluba iqinisile sibili ukuthi ukho kona okungaphuma ngababhadala abantu laba abadilizele izindlu zabo.